Hola mngela emoyeni ngenjabulo ngontungamili inkomo ngisithi endabeni zethu lamhlanje
ukuthi le yakhe ayibhalileyo ayilabo ubufakazi obuvela kwamanye ama-observer missions awesadaka ababengene kuma-constituencies achasheni so i-overview nje ayinikileyo but ingela ubufakazi obutshengisa ukuthi wahamba njani kubantu laba babeku-ground ababehamba bekhangela sibili kuma-polling stations ukuthi kuyinoba kutholakala.
I-MDCT ithi umbiko we-SADC wokuthi ukhetho lweZimbabwe luqhutshwe kuhle awuvezi imbono yamazwe wonke angaphansi kwalumanyano.
Bekula omama abane kade bengancintisa banqobe bese sengezela ngenani le-professional but akwenzakalanga khonokho amabandla abanengezombusazo ahlathatha omama ababekale.
Abesifazana bakhonona ngenani lamalunga abesifazana enelise ukungena edalela eParliamente besithi lilokhu liphansi kakhulu lanxa kube lohlelo lweproportional representation. Kuqhamuka udlakela eMashonaland East lapho okutshiselwe ilunga lebandla leMDCT indlu ngabanakanelwa ukuthi ngabasekeli bezanu PF. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulomsakazo. Icele le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai lithi umbiko oyethulwe isiphathamandla somanyano we-SADC umnumzana Bernard Membe ngokhetho olusanda kwedlula kawutshengisi umbono wamazwe wonke angaphansi kwalumanyano. Umnumzana Membe usanda kwethula umbiko wokuthi i-SADC ivumelene ekuthini lanxa ukhetho lungaqhutshwanga ngemfanelo eZimbabwe impumela yalo iqondile. Kodwa emhlanganweni lentatheli zindaba lamuhla eHarare isiphathamandla seMDCT umnumzana Tendai Biti uthe amanye amazwe angaphansi kwe-SADC agoqela ele South Africa athi uMembe kazange akhulumisane lawo engakethu lilumbiko. Umnumzana Biti wengeze wathi ibandla lakhe selilobele i-SADC incwadi likhuthaza ukuthi umbiko kaMembe wesulwe njalo udaba lolu luhlaziywe emhlanganweni we-SADC Summit ozayo. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli se-MDCT umnumzana Joel Gabuza ngalolu daba.
Siyasuthiseka kumbe asuthiseka akungeke wathi siphose sasuthiseka iye singathi siyakukhonona ngeripoti kaMembe le final report kayakayikhiphi because ubekhala ngokuthi usamelela amanye amaripota ama-observer missions kutho ukuthi le yakhe ayibhalileyo ayilabo ubufakazi obuvela kwamanye ama-observer missions awe-SADC ababengene kuma-constituencies achasheni so i-overview nje ayinikileyo but ingela ubufakazi obutshengisa ukuthi wahamba njani kubantu laba babeku-ground ababehamba bekhangela sibili kuma-polling stations ukuthi kuyinoba kutholakala.
Kungani umnumzana Membe engahambela phambili umanyano we-SADC azikhuphele wakho umbono?
Ngokubona zingundoda lo ubefakwe kupressure kungenzeka ukuthi ube ngumuntu ophushwe ukuthi hayi wena khuluma lokhu kwenzeka ukuthi ngasiye phambili but esikubonayo bakithi ukuthi la i-SADC yebo kambe ngabantu bakithi ngabantu be-Africa kodwa ungakhangelisisa balengxaki zabo ezihluphayo lakibo lapho abavela khona ukaluthana ukuthi umuntu oyisethekile ekunike kuhle kuhle umbono oyabe uhambena le nto eyenzakalayo kugrawund ngoba bekukhanya begijimela ukuthi bebuyele ngoba sebediniwe ngento yeZimbabwe le ngokubona kwethu sibili sebediniwe ngento yeZimbabwe abasafuni ukungcolisa izandla sephoke ukuthi hhayi bazazibonela bona beZimbabwe ngoba sesile 5 years silokhu sidilana le nto yeZimbabwe yabona be-SADC I think kuyabaphambanisa labo balezaba elihluphu ezihluphayo emazweni.
Njengoba esevele wakhuluma umnumzana Membe libona ingani bengabuyela emuva
uyabona konke esikwenzayo kathesi amboni ukuthi kuzaphathisani ngendlela yokuthi kungabiselwe emuva impumela yama-elections la ngoba ukaze kwenzakale vele kwele Africa lapho ukuthi kube lo khetho sokusithiwa hhayi lo udliwe kumbe owinileyo kawinanga kuhle kasibuyele kuma-election asikaze sikubuze ngoba abaningi be-SADC abaningi bangena ngendlela ezingaqondanga singakhangela umbono ama-SADC guidelines atshengisa ukuthi ama-elections kufanele ahamba njani iripoti kaMembe ayisondeli ngitsho laduzane.
Ibandla lakho lithi lona i-South Africa lamanye amazwe bavumile ukuthi abakhulumisana nangalo mnumzana Membe ukuthi ethulele umbiko kodwa sithe sixoxa le-South Africa bathi bona abakwazi lokho.
Ye kulento kuthiwa i-collective responsibilities ngiyabona ambona ukuthi lelizwe lizaphuma egcekeni lithi hhayi thina besingekho besingakonsulta ngoba kuyabe sokuyangisa inhlanganiso yesadaka ijikelele. So bazazama nje ukuthi bekugcibe nje bebona ngathi abakuboni, benza ngathi ababoni lutho.
Lo ngumnumzana Joel Gabuza, umsekeli wesikhulumeli sebandla le MDCT.